Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngoMvulo mhlaka 13 Mpalakazi 2021, uFacilities Jeremiah. Indabeni zethu namhlanje.
I-lockdown leyi vele ilokhu siyikhangelele kodwa okuhle ukuthi akumiswanga umsebenzi abantu abasebenzayo kuyibo abaphethe belo umnotho welizwe ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale mkambo bageze izandla bagqoke amamaski.
Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kuhle elizweni. Lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bekhuphe umbiko othi abantu abedlula 2,138 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19.
Usuku umkhwenyana bakithi kutshaywa bakithi kwabangwani bakithi njengokumbona ngimanxebanxeba nginje nguye la mazinyo angisela ngenxa yakhe. Njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engakuyingathi ngiyakhuluma nditshayo yikumbona ngini.
So uqhamuke ubudlwangudlwangu obesabekayo eShangani Mai esiqindini seyinsiza wangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukele namaqembu omdlalo wenguqu esigabeni sezifa Southern Region Division 1. Lapho sokusungulwe khona umncintiswano wewafawafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle eZimbabwe lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bekhuphe umbiko othi abantu abedlula 2,138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 kuthi abathathu balahlekelwa umphefumulo. Kungalesi sizathu abezempilakahle bekhuthaza uzulu ukubana aqhubeke elandela iziqondiso ze-COVID-19 engayekethisi. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu liyavukela emakilinika lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni elivikela ukubamba i-COVID-19 kodwa iningi lisasele imibuzo ngalolu hlelo njalo abanye bakhala ngokuthi alibaphathi kahle leli jekiseni. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Debra Mugasa ophila ngokuthengisa uthi ubhubhane lwe-COVID-19 seluphazamise kakhulu amabhizimusi abo.
Siqalisa ukusebenza ngabo-7 sophanye sathuthi ukuqeda masinyane ngeyinye i-challenge sikhangelele ukuthi lesi sikhathi se-festive season ukuthi abantu babe befuna isikhathi eside sokubhotabhota bekhangekhangela ukuze bethenge izinto abazifunayo, impahla abazifunayo, amatamatisi akhangelekayo amahle. Ufanele ukuthi abantu ama-customers sechayisa masinyane ehle gijime ezindlini bebalekela le curfew lezi ezikhona. Okunye njalo i-challenge esilayo yokuthi asisekasikhathi sokuthi siqoxe kabanzi nama-customer yethu.
Okhubazekileyo ophila ngokuthengisa unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kunzima ukusebenza kulezi insuku kodwa amapholisa awabahlukuluzi.
Kube sihlangana lazo njengabantu abakhubazekileyo ekuthengiseni lapha zindawo zokuthengisela asilazo. Sizithola sisema-pavement e-town okuyikuthi kuluhlupho ngoba sisazi ukuthi umuzwa kobulawayo njani. E-town kule congestion abantu bagcwele kuba nzima ukuthi sithengise njengabantu abakhubazekileyo. Okay, kumapholisa ekukhanselini ngivumeleni ngithi hayi angiboni ihlupho cause kukalutshwana kumbe vele ababambi abantu abakhubazekileyo abathengisayo. So singathi abasohlupho asizange sihlangane lomunye wethu obothiwe ukuthi awubothele ukuthengisa then ezinye inhlupho inhlupho nje engakhuluma ngazo kakhulu yize zokuswela indawo zokuthengisela sikhangelela ukuthi sathesi sesaba isikhathi sezulu xa singela indawo ezilamashedi ukuze sicashe lezinto zethu esizithengisayo kuba nzima kakhulu sizithola sesinethwa izulu kuma pavement okuluhlupho okuluhlupho olukhulu kakhulu akini.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba bonke abantu abaphila ngokuthenga bethengisa bayalandela iziqondiso zeCOVID-19.
Hayi, i-lockdown le vele yinto esikhangelele kodwa okuhle ukuthi awumiswanga umsebenzi wabantu abasebenzayo kuyibo abaphethe belo umnotho welizwe ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khonale emkambo bageze izandla bagqoke ama-mask bengaminyani umlilo lokhu siyaphambili kasimanga kodwa kayi kuhle ukuthi abantu abamiswanga ukuthi baye emsebenzini siyakhuthaza kakhulu-ke abantu nje even abangasebenziyo emkambo xa besiyathenga labo bananzelele ukuthi bengabamba umkhuhlane labo bazinakekile bazivikele kakhulukazi.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya laye usekhuthaze uzulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 kungakhathalekile ukuba ungaphi kwelizwe.
Umkhuhlane lo we-coronavirus lo ibhubhane leli libi kangaka selibuya lingumkhakha omutsha okuthiwa i-Omicron. I-Omicron le iyamemetheka kakhulu inamathela masinyane masinyane ihamba isiya phambili abantu siyabona lokhu besenza eziminye eminye njalo bengagqoki kuhle ama-face mask lokhu besiya lapho kulabantu abaningi khona emhlanganweni yabantu lokhu kuyingozi embi ikakhulu nxa seselo mkhuhlane lo ubhubhiswana olubi kangaka olwe-Omicron. Siyacela ukuthi abantu betshintshe izenzo abazenzayo ngoba nxa bengaguqulanga izenzo zabo imphefumulo yabantu eminingi izajabalana lowo mkhuhlane lo u-Omicron lo kasiwo mkhuhlane.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele COVID abedlula ikhulu lengxenye 167,140 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,776 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,738 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezedlula amachumi amathathu lambili 23,623 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu phose izigidi ezintathu 2,976,972 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba amajekiseni amabili sebesedlula izigidi phose ezine 3,956,020. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Cyril Ramaphosa okwele South Africa useke wama ukuhlangana labantu ezihlalele endlini yakhe eyedwa eku-self isolation njalo engasebenzi ngemva kokuhlolwa wafunyanwa ele coronavirus izolo. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko wethulwe yiofisi kamongameli umnumzana Ramaphosa uqale ukungezwa kahle izolo ngemva kwenkulumo ayithule emthandazweni wokukhumbula umuyi umnumzana F.W. de Klerk owaba ngumongameli wokugcina kahulumende oncindezelo kwele South Africa. Lumbiko uthi umnumzana Ramaphosa uphakathi kokwelatshwa ngodokotela bebutho njengoba ubelempawu nje ezingatsho lutho ezivame kubonakala kulabo abahlaselwe i-coronavirus. Loba kunjalo lumbiko uthi umnumzana Ramaphosa ake kwesibhedlela kodwa njengokwemigoqo yokuvikela i-corona layo usendlini ese-Cape Town hatshe emsebenzini ukuze angathelela abanye. Umphathintambo ogatsha olubona ngenhlalo kaZulu unkosazana Lindiwe Zulu uqinisekisile ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa ule-corona.
As we all learned yesterday that President Cyril Ramaphosa tested.
Ngemva kokuzwa ukuthi umnumzana Ramaphosa uhlaselwe yi-corona, simfisela ukululama ngokuphansi.
All have a speedy recovery.
Okwamanje umsekeli kaRamaphosa umnumzana David Mabuza nguye osephethe isikhundla sikamongameli. Uma ngabe Ramaphosa uhlaselwe ngesikhathi, inani labahlaselwa yi-coronavirus ngosuku selikhwele lisuka phansi kwenkulungwane below 1,000 emavikini ambalwa edluleyo laya kuzinkulungwane ezingamashumi amabili around 20,000. Usikomishi wekomishini ebona ngentengo yempahla elizweni umnumzana Themikosi Bonakeni uthi sebekhulume lamankampani ahlola igciwane le-coronavirus ebantwini ukuthi behlise intengo yokuhlola lokhu isuka ku-800 iye ku-500 rands ukuthi kube lula ukuze umuntu wonke ahlolwe.
South Africa has entered a fourth wave of COVID-19. The PCR COVID-19.
Kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ahlolwe ngoba ngenye yendlela esinganqaba ngayo ukumemetheka kwe-coronavirus,
including for travel purposes.
Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi kusanda kutholakala uhlobo olutsha lwe-coronavirus, i-Omicron variant, okubikwa imemetheka ngesiqubu esikhulu kakhulu. Kusenjalo ukuhlaselwa kukamongameli Ramaphosa sekulethe ukungahlaliseki kwabaningi kugoqela labeZimbabwe abakwele South Africa. Unkosazana Nomazwe Dlamini uthi ukugula kukamongameli Ramaphosa kubachiye belovalo.
Ukuyisa bizokuyithusa ngoba ngalesi sikhathi besisalindele ukuthi size ukuthi ulethani okukhangelelweyo ema-restrictions ekuhambeni lapha ngoba kusiya kuma-holidays. Manje ma esisuke i-tester positive asikwazi ukuthi uzolethani, uzokuthini. Lokho kuyabe kugqugquzelwa yikuthi yena vele njengo-president seke wa-tester positive. So kusenza singahlaliseki kahle lokho.
Abanye bathi sebesesabela ukuthi kukhwela kwamanani kakhulu lokhu kungahle kwenze ukuthi kwethule imigoqo eqinileyo yokuhamba kwabantu ekhefu ekhisimusi. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshele bezindaba ukuthi abantu bangaziphatha kahle bavikele kumemetheka kwe-coronavirus ngesiqubu balakho ukudlala ikhisimusi bekhululekile. Sebesedlula izigidi ezintathu over 3 million abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezisitshiyagalolunye over 90,000. Umongameli Cyril Ramaphosa usanda kwethekelela amazwe amane asentshonalanga ezwekazi le-Africa kanti ke bekukhangelela ukuthi ekufikeni kwakhe ethule inkulumo yesizwe ngodaba lokuthi izaqiniswa na imithetho yokuhamba kwabantu lokuthi kambe uhulumende usethethe yini isinqumo ngokuthi abantu babanjwe ngamandla okuhlaba ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sokuqhamuke udlamuzwam obesebekayo eShangani Mine esiqintini seyinsiza bobangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Lokhu sokusenza izakhamizi zalendawo zihlalele evalweni, abesifazana yibo ababikwa behlukunyiswa okwamagama. Ngenyanga edluleyo kuphela kubikwe izehlakalo emapholiseni zabadlwengulwe abayisithupha. Akupheli viki bengagamulananga balimazana kubangwa igolide abalemba okungaphandle komthetho kulumgodi owama kusebenza ngomnyaka 2008. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Vanda usethulela lolu daba.
Abemba igolide ngaphandle komthetho sebethwalise abahlali bendawo amagabha avuzayo behlukuluza abesifazana njalo begetsa ngamabhemba nangamahloka iloba ngubani abacabangela ukuthi ule golide bathathe ngodlibe ngalithola. Ukuzonakala kwemsebenzi kwenza iningi kulindawo liziphilise ngokwemba igolide okungekho emthethweni. Umnumzana Brighton Khumalo ngomunye walaba otshekeja.
Ngisuka egangeni ebengigebha khona mpila ngokugebha futhi. Ngazi ukuthi ulelo wakuyidula uyakwanisa ukuthathilwa. Bakhona abathiwa ngobhuti. Abathatha.
Ungazama uphisela abakugamula?
Awusikho. Ungaphikisa. Ungatshansa la uthola okuyigremu hhayi akutshayi.
Umnumzana
William Gondo usile ekufeni ngemva kokuthathelwa ngenkani akwembileyo ngabanye otshekeja.
Issue nale ikhona, but then it seems ipolice vele ayikukwanisa ukusolva issue nale kakhulu ukuthi kuyafa abantu. But then the issue is abantu bakhona vele even singabatshela vele akula ishini eyenzakalayo. Oh, mina ngathola umkhuthi wami abale power entertainer bangafuna ukuyala labo vele bayambulala. The only solution is to give them. Because akula plan even we hamba ngalo vele ungafuna ukuhamba khona ngalo end of the day uyabulawa because bayarumpa rumpa khonapho vele bayazakala ukuthi bakhona.
Isakhamuzi sethangani mine umnumzana Renders Chuma ukhala ngamapholisa asehlelekile ukumisa udlwangudlwangu kulindawo
lapho kutholakala khona igolide ngivakala kuba lomsindo uzwa wakho ungaba khonapho le nsimu yakho bathi hhayi ngathi ayehlulekile ngokuthi abo uyabe khona kuyabe kuqhubeka kunjani angadobha igolide bangabona ukuthi lidobhile bafika bamthaye bathathe bahambe ngokho kulimali okwenziwa abantu kutho ukuthi inqala-ke iminqabe engafike
ensimuyamadipa
akulalutho engalwenza ukuhlala ukhangele baze bahambe kodwa ungazubiza amapholisa akuthintile.
Abantu abalithumi lambeli 12 balinyazwe kakhulu bagecwa ngotsheketsha kunyanga edlulileyo. Umnumzana Nevers Dlodlo ngomunye wabaphephayo
sezivikele bafike emabhuti lapho bafezela khona bazobetshaya abantu osinje sonto esingizakenzaka bakugijima shaya ngebhegi inkala kathi uyatshelela isihloko emkhonto zonke izinto ezilimaza sengazithi uyaripota emapholiseni amaphoisa khona kwaza lapho sokula abantu abaningi la eqaseni akuvela nto sasihlezi kuyisebenzi kodwa kathi sokapho ngugcwala umuntu wonke osuka lendawo osuka lelali sipho ngugcwala umuntu asuka wone ahambe kwazisasuzabonakala futhi.
Abesifazana kule ndawo abendele kubotsheketsha labo bakhala ngokuhlukunyezwa ngomkabo. Unkosazi Senzani Zuripayi wanyezwa kabuhlungu ngumkakhe esimtholile ecathile komunye umuzi.
Udubo umkhwenyana bakithi kutshayi babakithi ubabangwani bakithi njengobumbona ngimanxibanxibanye nje nguye la mazinyo anisela ngenxa yakhe njengabantu laba begolide laba bazwakale uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engakuyingathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona ngisho.
Ngomgqibelo odluleyo inhlanganiso yabomama eyehlangano Women Empowerment bebelohlelo lokufundisa ngamalungelo okuhlukunyezwa kwabomama labantwana ngaphansi kwesihloko esithi Stop Gender Based Violence Against Women and Children. Unkosana T.T. Kumalo ngwehlangano Women Empowerment.
Omama abaningi bayatshaywa kakhulu ngoba lapha kugcwele amakorokozi. Amakorokozi abaningi vele basebenzisa indaba zokuthi bona bayabe le mali okuningi abanasikhathi lakho ukuthi benakekele izimuzi zabo.
Ngenze iprogram le gender based violence ngenxa yokuthi sihlangana labantwana abaningi aba-abhuzwayo. Abaningi bayarechwa besehlule ukukhuluma. So ngathi sithi ngcono ngenze iprogram le ukwenza ukuthi atleast abantwana bekhululeke bebekwazi ukuthi bakhona abantu lapha abangaqonda khona bekhulume ama-problems abo bengayesali.
Umnumzana Khazembe Khazembe wathi uhulumende wakhe ngeke afaka abebutho ukuthi bancedize ukubamba otsheketsha ngesikhathi kuloku kukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezibamgodi ezazihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye negolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Amapholisa we-Fort Dixon ayiwokhangela lesi sigaba alile ukukhuluma le-Studio 7 athi zibhalele incwadi kwinkokheli zabo eHarare. Abahlali beshangani mine bathi izigebenga zisenzela umathanda njalo bakwazi ukuthi bazahlengwa ngubani kulolu dubo. Ngimele Studio 7 ngapha ngaseshangani mine ikamera mu Ezra Jesus Banda.
Abalandeli bakankosazana Thokozani Kobe bathi kabasoze bavume ukuba aqotshiswe edale lephalamende ngumnumzana Douglas Monsora ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress lapho kuzakhethwa khona inkokheli entsha egoqela umongameli webandla le-MDCT. Bathi uMakhophe ulobele incwadi uMonsora labanye bakhe esanda kuzwa ukuthi idale le-National Council lenze umhlangano ekupheleni kukalwezi la kubeka sobala ukubana sokumele uMakhophe axotshiswe edale lephalamende labanye abacanjashingelwa ukubana ngabasebenzi kahle loMonsora. Abalandeli bakhe bathi uMakhophe ukahlanyezwa ngoba kuyaziwa ukubana anganqoba umonzora ukhetho lukamongameli webandla leli oluza kwenziwa emhlanganweni lowo ekuqaleni komnyaka osayo. Mnumzana Ntando Ndlovu umele uMakhuphe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umonzora uyaziyenga xa icabanga ukuthi uMakhuphe uzaxhotshiswa ethalele ephalamende.
UMakhuphe uyilinde ngamehlo abomvu iCongress, kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhuphe. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukansila kumbe umeya osekelwe uMakhuphe exotshwa ngi-recall, lokhu sikubona kuyuqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Red Cliff. Icala labo liyikuthi basekela umama uMakhuphe, kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uChamisa, abantu laba njengokutsho kwabo bekufuze sibone kuqala ukuxothwa ezinkulu zakhona khona ngale kuThamisa ezivalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe laboDaniel Molekile.
Yi, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje nalapha linalithini Sibili nxa sikhangela kuya phambili?
So uma uMakhuphe uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexothwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhalele ibandla lakhe becela lawo maminisi okuxotha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi msakazi ukuthi umama uMakhuphe kasoke uphume kubandla le-MDC, njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhuphe lokho emile eyi-MDCT, njalo uzahlala eyi-MDCT, kasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT, abafuna ukuthi baqamule isisekelo bezi-Congress nge-2 months kona ku-2 8 months, abaxotsha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli, yibo abantu abaphumayo ku-MDCT, kodwa umama uMakhuphe uyasale ku-MDCT.
Mnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7, kodwa umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT uthi umuntu oxotshiswa ethalele ephalamende nongasebenzi kahle labanye kubandlaleli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edalela ephalamende kumbe awe councilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uMakhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lilunga ledalela ephalamende. Hhayi, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejile ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abe kwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Siyakuzwa kakhulu Dube, kodwa bachaya phansi ngenduku phela bathi hayi uMakhuphe kayindawo.
I-National Council leyo umama uMakhuphe akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono, sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuna yenziwe masinyane labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola, abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni ingasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uMakhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Mnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT uxoxa loGibbs Dube eseHarare. Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi womelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komgaga omitsha oyi-Omicron. Kwezemidlalo asesukele neyamaqembu omdlalo wenguqu asesigabeni sezifa Southern Region Division 1 lapho angqikelana khona kumncintiswano wewafa wafa. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umncintiswano wewafa wafa uqale ngomgqibelo owedluliwe lapho iqembu le-Ajax Hotspur elinqobe khona leZimbabwe Saints nge-3 kanya, eleMossi Rovers litshaywe nge-3 kanya ngelewange, iNdlovu yanyathela inqobe leMountain Climbers nge-2 kanya, eleMakhandeni Pirates linqobe leQuality Foods nge-5-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1, eleKhazimayini lalo linqobe leMainline nge-5-4 ngemva kwembekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1, ngesonto iqembu le-RNL linqobe leTalent Vision nge-1 kanya, kuthi leBhozo 90 linqobe leRatanang nge-3-2 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 3-3. Iqembu leRatanang liqeqetshwa ngabadlali beqembu leHighlanders uInnocent and Mapuranga kanye loChipo Thuthu. Abafana beBhozo bayenelise ukunqoba loba nje kulesikhathi lapho abakade benqotshwa khona nge-3-1. Njalo umsekeli kamqeqetshi weqembu leli uSiza Khoza uthi lesi yisibonelo sokuba ngabafana abasakhulayo.
Senelisile ukuba sivuke kwathu ngemva kokuba sizithole sidliwa nge-3-1, njalo abafana batshengise ukuba lesibindi. Ngabafana abancane abasafunda, njalo khona bezafunda okuningi.
Iqembu leZPC Wange lona lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lingazange likhahlele ibhola njengoba lelo bekumele lidlale lalo eleBinga Pirates lingenelisanga ukuya edolobheni leWange lapho bekumele lomdlalo udlalelwe khona. Ngolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu kube lomdlalo owodwa kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ngempela viki edluleyo ngemva kokuba eminye imidlalo edluliselwe phambili ngoba kulabadlali lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Lo mdlalo ngobuphakathi kweqembu lenkiyezi Platinum Stars kanye leHerenta uzonawufika emaphethelweni elenkezi linqobe nge-3 kanya, limpumela itshe iqembu lenkezi lihlezi phezu kwenganani lilomiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Imidlalo yethu yobamnembili eviki lesithathu elomncintiswano we-PSL yedluliselwe phambili ngempela viki edluleyo. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu le-Highlanders lona alikho esimeni yesibi.
Nakolethu icele bekunabadlali abangaba babili abakade bengazilolongi labanye ngeviki edlulileyo, kodwa okwakathesi siyazilolonga njengendlala yenza, njalo singadlala nca kungathiwa sidlale ngempela viki ezayo.
Umthetho uthi iqembu lingatholakala lilamalunga lowayisikhombisa lomkhuhlane we-COVID-19 ngalivunyelwa ukudlala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Ngikuhlwane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle ezweni lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abadlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19. Sokuqhamuke ubudlongudlongo obesabekayo eShangani Mine esiqindini seNsiza bubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukeleni amaqembu omdlalo wenguqu esigabeni seZifa Southern Region Division 1 osokusungulwe umncintiswano woye wafa wafa. Seligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngu-Praxedis Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Ninani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.